tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalithona njani mahlabezulu olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngcwabakazi 2018 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
akuthiyene nalokho okwakubhalele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamhlango 3 afanele awafake laphana kumabhoksi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethandaba bephikisa impumela yokhetho.
Ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungangukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo.
Umsakazo weStudio 7 umanye nelenhlanganiso yentathelo izindaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Imikhuhlane engathelelwa nayo enjenge-BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa isiya isanda eZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabekomishini ebona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission ethi umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF nguye onqobe ukhetho lukamongameli welizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi bazaveza ubufakazi bobuqili obenziwe ngabezanu-PF bencedisana labezekhi. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkuleko Sibanda uthi inkokheli zalumanyano zibonisane ngenyathelo lokuyaphikisa impumela yezekhi emthethwandaba.
Amanyathelo azothiwa uPresident Chamisa amaningi edlula kuphela ukuhamba ecourt alinganisa ukuthi uPresident kasethu busy ukukhulumisana nabantu abaningi abakubandla lakhe labaphandle babandla lakhe ukuthi azi ukuthi bafuna kwenzakaleni njalo kwenziwe ngendlela ethini.
Usibanda uthe lo wabengelathemba lemthethwandaba yelizwe bazaqhubekela ngayona leyo ndlela kodwa bakhangele amanye njalo amacebo. Unobhala welunga labafundi elezinasu asifunye uthe imithethwandaba yaselizweni ilembali lokusekela ibandla leZANU-PF kusukela isikhathi ibandla leMDC lincintisa impumela kukhetho edluleyo kodwa sokumele kusetshenziswe ezinye indlela zombangazwe.
Indaba yethu kajwe nge-MDC Alliance ukuthi bakhangele ama-court yona ile president sikhangela ikhesi kaMorgan Tsvangirai layo waba wahambisa indaba yena leyo kuma-court kodwa indaba yakhona yasi-verifywa ama-elections adlula kudala. So mbona mna ngokubona kwami angiboni kumaintaina i-momentum, angiboni kusenza ukuthi bephumelele. I think ama-political matters they need political action. So them take bethatha i-route e-legal. Ya khona kuyinto enhle but ngesikhathi esiyisoso esikiso khona I think kumele bethathe amapolisi.
Amagqweta awe-MDC Alliance abiwa ehlangane izolo aphiwa bonke ubufakazi obuveza ubuqili bezekhi. Usibanda uphinde wathi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluza kwezinye zabasekeli balo ngamapolisa namasotsha ngemva kodlakela oluqhamuka eHarare ngolwesibili lweviki edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Milton Siziba uthe uzulu eHarare ulokwesaba ngokuhlukuluzwa lokho.
Kuyasethusa njalo kuyasicaphula nxa sisizwa kuthiwa amasotsha ahamba endaweni ezijiyejiyeneyo emalokishini beshaya abantu nje. Sikhathazeke kakhulu ikakhulu iviki ephelileyo sisizwa kuthiwa amapolisa afike enza njalo kuntathela izindaba ebezibuthene emhlanganweni we-MDC eBronte Hotel. Lokhu konke kutshengisa ukuthi esikhathini sikiso ilizwe limanga kahle kulokwesaba okuthile ebantwini.
Kusenjalo amapolisa kanye lamasotsha akhuphe imibiko kumaphepha ndaba besithi imbiko yokuthi kulokuhlunyezwa kwabantu elizweni ngamasotsha ayiqondanga. Kodwa lokho akuphathanga kuhle uZulu okhulume lentatheli indaba yeStudio 7 otshengise ukuthi isikhulumeli samapholisa uNkosikazi Thembi Zaramba kakho eqinisweni. Act 4, Davidson Sakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Kusenjalo uMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa, uchasisa kabanzi indlela ibandla lakhe elithi ikomishini yeZEC yaqelibezela ngayo.
Akuthiyene nalokho okwakubhalele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamsango 3 afake laphana kumabhoksi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Ama-V11 forms elilawo ama-polling station afanana lalokho kusebulenjini singezinye indlela bangakathiyeniwe lapha ama-V11 angu-3 kumbe angu-2.
Ama-V11 sizawakhangela isisa ukuthi awezele sizokhangela kodwa akasasizi lutho kangaka nxa izekhe sisinikele amanamba esebenza ngawo.
Ye manje nxa ama-results lawo lingaqathanisi lama-V11 forms liwaqathanisa lani ukuthi libone ukuthi
aqathaniswa wodwa. Uwaqathanisa ama-results aka-president lama-results ka-MP. Ikuthi bathi ama-results abo MP ephuma bawabike ebantwini kwezindawo aka-president bathe sebesala sebewenza lawana bawabeke ebantwini aka-MP abangasantshintsheki basebekwanisa kuphela ukuntshintsha la ka-president. Uyabona kathesi amanamba ka-councilor lamanamba ka-MP ayafana ukuthi hhayi nxa e-polling station abantu abavotayo kwakuyi-300 ngu-300 ku-MP ngu-300 ku-councilor. Manje uyathola ukuthi kathesi sekuzo 300 ku-councilor, 300 ku-MP, 500 ku-president. Abangu-200 bavele ngapi?
Ngezinye indlela seliza kuqathanisa labakukhulumayo.
Yes, ezakuqathanisa labakukhulumayo njalo labakukhiphileyo ngoba amanamba abo-MP labo-councilor bawakhiphile lawo futhi njalo bakhipha ehlukene engafanayo. So ngathi ukuthi amanamba angachiyana khonapho ekuthini abantu bavotile bani kodwa ekuthini abantu abavotileyo bangazi akufanelanga kube nomehluko.
Nxa kuyikuthi kunjalo ngabe wonke umuntu uyakubona phela njengoba ama-results esephandle kodwa abanye bathi labo nxa besenza isamu zakhona labo bazithola kufanana lokwezeki.
Ye kodwa abantu ba-edazenezo eziphume kuzeki ngathi ama-results babewathi dengabo abantu abala ama-results yithi lezek kuphela.
Kodwa ama-results angikhona engasiwo ma-V11.
Silawa ama-V11 thina kodwa khonokho okuqakathekileyo yilokho abantu abacabanga ukuthi ama-results balawo bazawa-checka yikho kutsho ukuthi ngeke bawa-checke ngaphandle kokuthi kunqabe lama-V11 amanamba amanga angene kakhulu ku-president ngendlela yokuthi ikho lapho sokule 85% turnout kanti-ke ku-parliamentary le-council i-turnout ibiku-72-73.
Amanamba lawana amanye angezeleliwe aya kumongameli Mnangagwa hatshi kumnumzana Nelson Chamisa khonokho liza kuprova njani?
Okwenzakalayo ukuthi amanamba angenayo kwangena aya ku-president Mnangagwa kwase kusithi amanye akade eku-president Nelson Chamisa akhitshwa. Ngesilungu sithi kwaba ne-inflation eyamanamba kapresident Mnangagwa kwaba ne-deflation eyamanamba kapresident uChamisa besenzela ukuthi upresident uChamisa angafiki ku-50%+1.
Olo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga eseHarare. Abasekeli bomanyano we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela besola impumela yokhetho olusanda kwedlula bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi lamhlanje eHarare lapho abancitshwe khona ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso esebheyili eyokuthi bakhutshwe esitokisini besalindele ukuthonisiswa kwecala labo abaletheswayo. Umnumzana Gift Mtisi, igqwetha elimele ababotshiweyo abangama-27, utshele Studio 7 ukuthi akula bufakazi obukhomba ukuthi yibo ababangela udlakela lapho betshengisela. Lokhu kwenzakala abasekeli balumanyano besithi bayatshaywa kumbe ukuhlukunyezwa ngamapholisa lamasotsha emalokitshini abo seHarare lakwezinye izigaba zelizwe ezitshiyeneyo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu linga kutuwa zindaba ezi mkoto ekusenla ntambama. Umakakasi ati 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku short wave. Linga kutuwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asikoteni. Esile tulela ebulenjini bokuzilibazisa zilibazi sa ube Facebook. Ukhasile VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasile lethu ele VOA Ndebele.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathele izindaba eMedia Center lamhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho phansi kwesihloko esithi What's the way forward, okutsho ukuba kuyiwa ngapi manje ngemva kokhetho. Intathele izindaba yeStudio 7 uChris Gandhi usipha lolu daba eseHarare.
Ophe ngumgcini sihlalo walombuthano omnumzana Ernest Mdzengi uthe kusobala ukuthi kumele kube lokuxolelana elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Lokhu kugcizelelwe ngumfundisi wesonto ye Divine Destiny umfundisi Anselmo Magaya othe izandla zababusayo zigcwele igazi ngoba kukhanya kulesiko lobudlwangudlwangu kuleli bandla. Nanku lilengoma ezihaya ukuchitheka kwegazi ezifana lethi Zimbabwe nde Europa, okutsho ukuthi iZimbabwe ngegazi. Omunye wabakade besembuthanweni lo ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxe laye ukuze sizwe akwethulileyo kulumbuthano.
Mana ndangane uhlelo lolelo ube luqhakathekile sibili ngoba kumele sibone ukuthi njengelizwe siza qhubeka kanjani lempilo zethu njalo bekulombono emithetshene khangeleze economy ngokuthi ukhetho lohamba njani. So ngibona njengani ukuqhakathekile ukuthi abantu bekhulumisane uze sibone ukuthi singaya njani phambili.
Omunye njalo esixoxele laye ngemva kwalumbuthano ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva, yena othi ukutshengisela okwachiya abantu abayisithupha bebulewe ngamasotsha kutshengisa ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabalandaba labasekeli babo.
Esikubonayo ukuthi sesingakhuluma thina sokufisayo ukuthi sifuna kuhambe njani, kodwa kuqakathekileyo ukuthi ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungangukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo. Esikutshoyo ukuthi thina indlela ipolitiki wethu kade onguyo ngayo eZimbabwe, amabandla iwavame ukuthi eqoqa abantu ukuthi betshengisele ukuthaba okuthiwa ngama-solidarity marches, kumbe kwesinye isikhathi betshengisele ukukhonona ngokungabanjwa kuhle kukahulumende. Yikho-ke okungesuka kwethuse ukuthi eminye imbuthano besibona amabandla besithi hayi lo ngumbuthano wethu, omunye umbuthano uyenzakale kuthiwe lo ngowethu, kodwa nxa sokulegazi eselophile ubususizwa amabandla esithi hayi thina kasikwazi ukuthi lokhu kwavela ngayo. Yikho ke lokhu kutshengisela ukuthi eZimbabwe akula mabandla angayenelisa ukuthi ekhokhele abantu ukuthi befeze izikhalazo zabo.
Abanye njalo abaphe imbono yabo bagoqela uDokotela Mungwari, yena othe kuza kuba nzima ukuthi uhulumende omutsha avuselele umnotho welizwe ngoba sokule mibuzo eminingi ngobuqotho bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguChris Gande.
Lenga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukumamanzonzo womumo eZimbabwe lapho sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabakubutho labantu ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-461-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Lalele kumsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abedlula amashumi athoba munemunye 91 asebefile engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale izolo esihlengeni seLombok kwele Indonesia. Isigodlo sikamongameli Donald Trump waseMelika eseWhite House sibike ukuba umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya uza kwethekelela leli lizwe ekupheleni kwayona le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 27. UKenyatta uzahlangana loTrump ukuze bahlaziye indlela zokuthuthukisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lokuqinisa ezomvikela. Imikhuhlane engathelelwanayo enjengeyabo BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa iyayisanda kweZimbabwe njalo iningi labantu lehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa kungenxa yentengo yangkhona kanye lokuselakala kwendawo zokwelatshelwa elizweni. Iningi libanjwa ngamandla kuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Obathabele Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa izinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys ami kasasebe kidney failure ila challenges amane, you are given a diet a tight kakhulu ukuthi inzima ukumenta ngalimithwa to carbs le broccoli o cauliflower mele onyama lawa angimelanga ngidle inyama like I chicken I can take just one small matchbox size piece. So with me, I've said I'm time so in Wednesday, but it's delay about 2 or so drops. My nothing yet. In other words, I pull a little look measure on a lap of me, Nati measure, look things up and sooner than so on. Someone is going to come and look over. Sometimes the same Wednesday, it's less than a teaspoon.
Umnumzana Handsome Sibanda, osebenzela ePlumtree, uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called Plumtree Ambassadors of Youth, and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards the operation yakhe, because kumele raise something like $25,000 ukuthi hambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together and then njenge community sathi sifuna uku assist lati singokuletha okuncane sasis organize i fundraising dinner izabe imhla ka 18 August in Plumtree. Sebesithengi sama plates wokudla it $18 per plate. And then kebe kuyi 3-course meal, kebe kule entertainment for laba bazabuya ku dinner yangkhona. Then it's basically after party yangkhona service charge $2 ukungena, and whatever is raised on that day iyabisiya towards i fundraising, iyabisiya towards isikhwama semali eka Mathia yokuthi ehambe eIndia eyenza i operation yakhe yama kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakobulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla okuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu izinto indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku. Yikho esingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behleze emahofisini. Le imikhuhlane si abahlangana layo kakhulu yefana labochukela, iBP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokhana sokuhlolisisiwe kakhulu ukudla engathi ngama refined foods. Ukunika kuphela amandla emzimbeni njalo kulamafutha amaningi. Ikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo le imikhuhlane ukuthi ayithelelwana. Ikho kuthiwa non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo akuthi ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuza kuba lawo. Le imikhuhlane ayithelelwana kanjalo. Imikhuhlane eminye eyabe ivele ikhona egazini mhlawumbe sithi emulini nxa kuye kwaba lomuntu obelele lomkhuhlane wechukela. Kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lo muntu lawo bebelawo lo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu uyabeke wahlangana lezinto esingathi ngamapoison ezingena emzimbeni ngendaba zokudla njalo lekuthi ube senzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi. Omunye umuntu uyabe bengumuntu okwanatha kakhulu khonokana kubangela ukuthi isibindi sibe sokho sisifa mbijana mbijana kuze kufike esikhathini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabe ukuthi uthole omunye umuntu oza kupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Kholokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe. Yikho abantu beyabeye endaweni ezinjengabo South Africa laseIndia ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khona. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali enengi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elashwe. Kathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi kodwa lakho kungani kusasephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalalwazi oluningi ngale mkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
Imkhuhlane yeziso ukuthi iqala njani angikwazi kodwa ngathi umkhuhlane okhona etholakala eZimbabwe abantu abaningi especially abantu angathi badala sinjalo ubona abantu abadala few abantu abantwana abancane abadala yojayipa ubona abantu umkhuhlane izifo batawulapheki and awuthelelwana. Njalo ukuzwa abantu besiya impilo kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela, leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu. Loba okunye kungabe kubuye ngemvelo, umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lali imikhuhlane yesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimkhuhlane iya iqonga okuphezulu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona. Njalo inani labantu liqhubeka lisanda kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abanengi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu wenzansi emaNdebeleni uthi labo abanqobileyo kukhetho olusanda kwenziwa ngeviki edluleyo sokumele bafeze izithembiso abazenza lapho bekhankasela usekelo kukhetho ukuze kube lempilo engcono. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi kulesi sabelo lithi kuyadingakala ukuthi labo abazangena edalele ephalamende basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizwalwane zakuleli kungela kubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemisebenzi. UNkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemisebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantu bethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha and sokubenza baze babe yizigani ngoba ngabalazinto zokwenza Ngekube le msebenzi bakithi ba investe izinto abantu abantu basuka emakhaya ngoba khona ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantu abantu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
Unkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli ezizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Khonokho abakhuluma eParliament akubuye bazesitshela banga impose izinto zivela phezulu abazethatha izinto yithi bazikhweze phezulu ngoba yithi esiwakhethileyo njalo abantu abalungiselwe indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhalanga ukuthi bantu sicela liye senzela lokhu.
Osakhulayo Natasha Juma weGwanda uthi yena kalathemba lekusasa engcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele ezikhona phambilini lapho uZulu ethwela amagapha avuzayo.
Sina angikhangelelanga lutho, sizawubona phambili. Uma kuzatshintsha, hayi sizakwamukela. Njalo uma kungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka. So ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sokumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga. Kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisi sibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda kukhutshwa loba njabo manyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethu umongameli Emmerson Mnangagwa ezano PF unqobile ngoba kube nobuqila benzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho ezek. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni weRugby uPeter de Villiers uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kumncintiswano weAfrica Gold Cup ngemva kokuthola umhlomelo owodwa emdlalweni wangomgqibelo lapho lidlala leNamibia. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba elokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba litshaywe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisengozini yokuphucwa ilungelo lokuncintisa kunkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo linemiklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lomkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba kodwa kathesi kuseuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho eliza kuyanqikelana leqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano weGold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan. Njalo iqembu leNamibia leKenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwasenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba njengoba lizaxegwa namanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngehlokani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abomanyana wamabandla aphikisayo OMDCT Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho. Umsakazo weStudio 7 omanye nelenhlanganiso yentathelo zindaba iMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.